engikujabule manje ngokansela ukuthi ngizila ke clinica bentshele ukuthi sicabe kuhlatshwa emgamini bencediswa ngamabutho ngezindlela futhi ngathi amabutho abantu bazathi amabutho bethole ubhobho beyesabe futhi ithini ngabe zempila kahle yikho engikuzwileyo ukuthi babe bekhona ngale engilethemba bonakali yinto ezasincedisa kakhulu ngoba amalayini lawo abesiba makhulu kakhulu njengenketha clinica ethwala abantu abaningi kakhulu emganini bakula clinica so vele bebekhathazeka kakhulu kusuka emganini bebuya eclinica ikakhulu abantu abadala kumbe abantu abangaphilanga bekusiba nzima kakhulu so ngaleyo ndlela bonakala ukuthi ayancedisa kakhulu umphakathi.
Indawo le ekhethiweyo ubona ingani ifanele yini ukuthi abantu abavelela endaweni ezithiyeneyo bazayifinyelela?
Yes, ngibona ingazani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenta kwemganini yephakathi laphakathi kwemganini so abantu bonke abemganini abemvundane aberenjimu bonke babe kuseduzane kibo ngoba bonke laba bantu ye babone ekhlinika nxa ngikhangele ukuthi kuninjani.
Kuyini elikubonayo kuwadi yenu ngomkhuhlanelo we-COVID-19 njalo kuyini elikuxwayisa abantu?
Esikubonayo njengezinkokheli siyakubona sile ukuthi inamba yaqansa abantu bayafa ungabona suze ukuthi for umuntu oseduze kwakho isikhathi esiningi anti sasithi nxa sikhuma ngakho abantu bethu akuyitshengisi one umuntu wabulawa yi-corona kodwa kathesi bakithi umakhelwana bonke sikukhangele siyakubona and bayafa ngobuningi esikucebisayo ukuthi bakithi one kasikunanzelele ukuthi akula munye umuntu ongakuphusha ukuthi ungami phakathi kwabantu abaningi kodwa esikucelayo ukuthi akasikhangeleni sikhuzaneni nje siyizakhamizi ukuthi bakithi ukubuthana asifundanzelele ukuthi sibuthana ngendlela ezinjani kuyazi kukhulunyelwa ukuthi ezifeni bakithi asiboneni ukuthi sabalutshana kakhulu singahlali futhi lesikhathi eside sigqokele ama-mask i-social distance sigezeni izandla into abantu esibakhuthaza yona ukuthi akube njalo ama-meeting lana amaningi yohlala siwabiza kumbe i-organization layo e-TV ithi ngafuna ukuphoka ukuthi wodwa imvizi izakhamizi iyokuthana ukuthi izakhamizi kathesi siyacela ukuthi hayi kake kuphumule mbijana khona kuthana sike siyikhangele into nje eyodwa siyicebisane siyibukhokheli nina njengewadi sithanda ukucebisa engisebenza laba be-residence association i-BOPRA ngendlela abasebenza ngayo kuhle lama-channel ezicinti ward 26 and ward 25 ukuthi asikhuzaneni kuba lobunzima ikakhulu ebantwini ababuthenela ababagwetshisayo kuyahlupha sile kuba lobunzima ukuthi singakhuzana njani kodwa sabasicela nje komthetho labo ukuthi hayi sibe sincediswa ukuthi abantu bengabuthani nxa sithenga sithengeni sihambeni siyelothelani ngemakhaya kuba kuhle ngoba hey bakithi kunzima kuyafiwa dadewethu so bese ngigcina ngokuthi kulama-tuckshop sesinanzele ukuthi emawadini abaningi bakhona sebegula bebanjwa ama-COVID but esikunanzelayo ukuthi sizothi umuntu wakhona ubanjiwe kodwa ibhizinisi yanjani iyabilokhu ihamba abanye besebenza so khonakhona sicela sokuqaphele nini singomakhelwane xa singabona vele sokulezinzima sicela nini amaqiniso okunye futhi engutshoyo ukuthi lanxa ezifeni siba khona kathesi abantu kabatshelani amaqiniso kodwa hayi ositshileyo bakithi uthethwe i-COVID kuyenzela ukuthi abantu kumbe abafuna uzokukhulumisa bebuye sewuspreyiwe umthetho ukuthi kwangafiwa umuntu ebule i-COVID akuspreye kuqala uvana liyibuye phela izokukhulumisa so khonokho kuqakathekile ukuthi sokunanzeleleni. Ngiyabonga dadewethu.